Endabeni zethu lamhlanje lilo Kips Dube. Amadokotela akalala umsebenzi eZimbabwe. Umkhokeli webandla leMTCT uMnumzana Morgan Tsvangirai upheta uhambo lwakhe esabelweni seManicaland. Inhlanganiso yentatheli zindaba eMisa Zimbabwe ifundisa intatheli zindaba ukuzivikela ngesikhathi sokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Usamukeliso moyo lokhe eqhubekela phambili enqoba abanye kumncintiswano wokugijima loba nje eseleminyaka engamajumi amane lantathu 43. Uhlelo lwenguqu lwezakhamizi lwenza ukuthi abasakhulayo bengasebenzisi izidakamizwa. Ulife Doc lamhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngamadokotela eZimbabwe akhalale umsebenzi. Lithini ngalokhu zulukandaba? Thumelani imlayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318. Nizaphinda njalo 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.